ngokubona kwami ubona uhambulo lwakumanga kwawo ukuthi ezibheza kwabanye bakhe kwabanye omongameli bamazwe e-Southern Africa njengomuntu osanda ukungena embusweni khangela la ngendlela angene ngayo embusweni asiyo ndlela ejayelekileyo njalo ukuthi uma abantu bengena embusweni ungena ngama-elections uyavotela umuntu eyaziwe ezithengisa ebantwini kodwa ngendlela umantu azasaphumula indlela angene ngayo ungene ngemva kokuthi lingenele ngenzeka ukuthi abantu omangabela abaningi kurithi bengabe bavuma okwenzakalayo ukuphuma kukarobert mgabe embusweni kodwa akazisisi ukuthi wahamba njani ngakho kuqakathekile ukuthi uba kumangaza esibhedlele lamazwe akuzwekazi i-Afrika esehambile e-South Africa wakhuluma lamazwe ebavuyenzi kodwa yisho kodwa amazwe alamazwe ebavuyenzi lapho ezafanele ehambe ekhona ngoba siyazisi isubjekthi lento eziningi ezenzakalayo i-regional burden ila ngento ze-politics eze-security.
Kukhona okubambekayo yini obona uMnangagwa ephenduka lakho ikakhulu emazweni atshiyeneyo la awethekelelayo ikakhulu okufana le mali mhlawumbe eyokuvuselela umnotho welizwe?
Ngokami uhambo kwaMnangagwa lokho awukho kakhulu kwi-economy yelizwe singathi usazama ukuthi edinge i-business engakhangele kwe-economy siyabona amazwe lawa awaqathekisa ukuwavakatshela ngamazwe esingathi ale-influence kwi-region so singazaye sithi udinga imali owakhathesi engaziye imali engabe isidinga kodwa i-visit yakhe e-Angola ngelangeni lodwa engazake efike ekhuluma into ezigcinileyo ezingakhipha imali nge-one day visit.